siyabonga jonga lo Chris ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi. Lingazela ngibeka umlando ngingasalibongana.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo.
Uhulumende uthi inhlanganiso ezimphathisa ngemali yokusebenzisa enhlelweni zentuthuko kumele zilethe lolu sizo kuhulumende luqalelwe edlule ezandleni zakhe.
Ekuxhumaneni kwethu namakhansilas bahleli ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya bahleli ukuthi uhlelo lutho oluningi. Kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela amaminithi ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikhansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Ukusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa ukunhlelo zentuthuko ukuthi lolu sizo nxa lusiza elizweni kumele luqalele udlule ezandleni zikahulumende. Intatha yezindaba ethu Mavis Kamasa ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChinamasa utsho la mazwi evula okusemthethweni umhlangano wokuqala wokubonisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso eziphathisa ngosizo owenzelwa ehoteleni yeHoliday Inn eHarare.
And again, let me emphasize, at the end of the day, I want to be able to thank you for the assistance.
Ngifuna ukulibonga ngalolo sizo oliyabe lutholiswe uhulumende. Kodwa ngingenze njalo kuphela, nxa ngisazi ngalo ukuba luzile ngempela elizweni. Lwaya ngapi lokuba lisetshenziswe ngandlela bani. Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi, lingazela ngibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo lwezimaset. Kodwa omunye wabakade bekulomhlangano ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele intatha izindaba kuba kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilondoloze imithetho yalo.
Implementation of the new constitution that is bringing
ukulandela ngokugcweleyo kwesisekelo sombuso. Ulazo izigaba ezinikeza uZulu ithemba. Sibone ngani ukuhlonitshwa kwemithetho elondoloza impahla kaZulu okufana lamankampani kumqoka kumizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Umeli we-UN eZimbabwe umnumzana Bishop Parajuli utshele umhlangano ukuba kunengi osekuthe wenziwa ukuthuthukisa impilo kaZulu lanxa imali bezilethwa zingaqondiswa esikhwameni sikahulumende kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo. Le uParajuli uthi ibalisa ukwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa impilo ngesikhathi bebeletha, ukuqansa kwenani labantwana abahlatshwa lokuphiwa imithi yokubavikela imikhuhlane, ukutholiswa kwengwalo ezanelayo ezikolweni, ukwehlisa kwamathuba wokuthelelwa kwengane ngunina igciwane lengculaza kanye lokulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha selizwe.
Within this continuous effort, we are aiming to support and address some major and persistent challenges remain.
Ngale ndlela, sihlose ukuqhubekela phambili, siphathisa ngazo zonke indlela. Kakhulukazi kundawo zobuyanga elizweni. Kumele siqinise imisebenzi yokuluqeda lolu dubo lobuyanga, ngokudinisisa isisusa salo.
Lomhlangano wosuku olulodwa ungenwe zingcwethi kwezomnotho, abameli bamazwe kuleli, amalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, inkokheli zengatsha ezijiyeneyo zikahulumende kanye lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi lanxa umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo ebethembisile ukuthi umunicipal akasoze aqhubeke ngohlelo lokubhadalela amanzi engakawasebenzi uzule engakawasebenzisi olwama prepaid water meters, likansil ikhanya iqhubekela phambili ngalolu hlelo. Lenhlanganiso ithi ugwalo lwenhlelo zikamunicipala lokubeka sobala ukuthi luyaqhubeka lolu hlelo. Ama-prepaid water meters asolwa izakhamizi eziningi koBulawayo, eHarare lakwamanye amadolobho. I-MTCT layo yethule umbiko namhla isola kakhulu lolu hlelo. Siqhume isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Rodrick Fayayo.
Ekuxhumaneni kwethu lama-councillors basiyele ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya basiyele ukuthi uhlelo lutholunile, kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho. Ama-minutes ekhansili wona athi udirector we-engineering kachubeke etinithenda yabantu bokusupply ama-prepaid water meters, and then engachitha khonapho ehambe wasupply siraprezentant bewabone. So okusimangalisayo naye ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba ama-minutes atho okuni ama-councillors ngawuhlangana lawa akhuluma okuni wehlukileyo. Umeya sike sahlala phansi naye, kodwa sekunesikhathi sahlala phansi saxoxisana ngodaba lolu. Ngemva kokuxoxisana kwethu nomeya wayengani uyazwisisa, wayengani uyakuzwisisa ukuthi engxenye bengayo wayenza imistake. One, ngokuthi beyenze bengazange contract izakhamizi. Two, ngokuthi beyenze bengazange bexoxisane lezakhamizi futhi ukuthi kanti into leyo vele izele izasebenza njani, ngoba phela kukhanya ngani kuthiwa abaningi bangkhona ukuthi into leyo vele izasebenza njani balutshwana bakwaziyo.
Ngalokho likhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Kule nhlelo eziningi esilazo njengenhlanganiso ezigoqela oBulawayo Progressive Residents Association, o-National Youth Development Trust, labo Women of Zimbabwe Arise Woza, kule nhlelo eziningi esizifakileyo. Sikhuluma njenje ngolwesihlanu phambi kwakusasa siyahlangana ukuthi si-review ukuthi kathi kuyini esikwenzileyo, kube ne-impact bani, bese sihlala phansi sivumelane ukuthi kuyini esikwenzayo kusukisela ngolwesihlanu kusiya phambili. Kathi esengingakuthela khona ukuthi uhlelo olukhulu kakhulu ngolokuyezakhamizini, ukuhlalisana nokuxokisana nezakhamizi ukuthi hhayi ukhansila wenu sesivamile ukukhuluma laye lokho elisi kade lithume khona silichasise ukuthi hhayi lokhu lithe njani, kodwa yena ukhanya ngani talokhu ewoma izikhanda siyaphambili yedwa.
Umnumzana Rodrick Fayayo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa e-Migrant Workers Association ithi isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi, njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu. Umqoqi wenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi uthi ukuphindiselwa ekhaya kwezizalwane zakwamanye amazwe ezihlezi kwele South Africa ngokungekho emthethweni ezigoqela ezeZimbabwe kuqhubekela phambili kulandela udlakela lokukhethana olwe-xenophobia olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubelayo umnumzana Nyathi.
Umuntu phongukuthathwa nje esitarade ejikele evenini nesting sekadeport ukuthi impahla zakhe selelo bani, abakudingi konke lokho. So thina sakubona ke njengenhlanganiso ukuthi kwakufanele ukuthi sibele program ezo zama ukuthi it is cover iproperty yabantu and recover amabenefits abantu. So siyinhlanganiso siqalile le program ngemva kokuba kube lokuhlaselwa kwabantu abaphuma ngaphandle. Yile program entsha kwamanje loba nje sasilayo as part of our objectives at organization.
Yes, sikhuluma nje bakhona abavela kwamanye amazwe asebexotshwa kwele South Africa ikakhulu sikhangela izizalwane zeZimbabwe.
Balengi abantu abaxotshwayo sisi sikhuluma kanje sifunde kumaphephandaba ukuthi last week kube nabantu about 470 abadeportweyo kakhulu abantu baseZimbabwe. Then ikhuluma kanje kukhona abavaleleyo eKwaZulu Natal about 400 people. Siyawazi futhi ukuthi kuwana lamalanga adlulileyo abantu bebexotshwa estradeni eGauteng baningi abavalelwe eLindele bona batshiya imbheda yabo yama-TV yabo batshiya imisebenzi abantu batshiya ama-benefits abo. So yinto nje esihlukuluzayo kakhulu esibona ukuthi abantu abaningi bazohlukuluzeka kakhulu.
Kuye wasichasisela ukuthi kwesinye isikhathi abaqhashi bengabiza amapholisi ukuthi azobopha izisebenzi ngoba bengasafuni ukubahlawula.
Leyo sisiyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi bayaqhatsha umuntu bekwazi ukuthi umuntu akala maphepha. Phezu kokuba bebelokhu bemhlukuluza bemholisa imali ezincane ngesikhathi esebenza bemhlukuluza bemthethisa ukuthi bazomxosha emsebenzini. So thina njengenhlanganiso sibona ukuthi kubalulekile ukuthi abantu beregister nathi kwenzela ukuthi sibe ne-mandate, written down mandate yokuthi sikhone ukuthi follow up ama-issues abo silandelele imali zabo eziseleyo njalo sibele indlela yokuthi maybe singakhona ukuthi silandelele lapho ababehlala khona. Ukwenza lokhu sizozama ukuthi sisebenzisane kakhulu ne-Department of Labor. Even okwamanje sisasebenzisana kakhulu ne-Department of Home Affairs.
Lowo umnumzana Butholezwe Nyathi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa.
Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane lezisebenzi elizweni ezigoqela ukugunyolwa lokungaholiswa ngesikhathi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika namanye amazwe omhlaba, umnumzana John Kerry usedibhawuthi lamhlanje ukuyahlangana leziphathamandla zikahulumende lamasosha elizweni lakhe akulelo lizwe elake labuswa ngeleFrance ngemva kokwethekelela kweleSomalia ukuyakwenza umhlangano ofanayo.
Inhloko kahulumende kwelePhilitane umnumzana David Cameron lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Ed Miliband sebekhankasa kokugcina ukuthola amavoti ngaphambilini kokhetho lwalelo lizwe olukhona kusasa.
Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamuhla sihlolisisa imfundo yemazweni leZimbabwe. Umnumzana Hatina wethu Mupiwa Ijaha elakhula lihlupheka lisehluleka ukuthola inhlawulo yezifundo kodwa lacina lithola imali yezifundo zaphezulu eMelika seliyenze izimanga. Umupiwa okade senza izifundo zamakhompyutha lesamu uthole imizuzo emithathu ezifundweni zakhe eBerea College kweleMelika. Ubengaphansi kohlelo lwezifundi ezivela emulini ezingatholiyo kangako olwe-United States Student Achievers Program. Usethole umsebenzi ebhanga leGoldman Sachs kanye leGoogle njalo leMicrosoft. Uthi imfundo yeMelika isimvulela amathuba amaningi. Kodwa akunjalo kweleZimbabwe leSouth Africa lapho kulezifundi zeZimbabwe ezithwele nzima ngokudinga imali yokubhadalela imfundo. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Dumanyoni owenza izifundo zendimi ezichiyeneyo e-University of Zimbabwe. Lonkosazana Zandile Mpofu isizalwane seZimbabwe esifundela ukuba ligqwetha e-University of KwaZulu Natal bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
It usizi ngabantwana ngathi le accommodation ikakhulu yikho kwimqoka ongathi yakhe abantwana lo
singathi kuhlupa kanganani konoko
akasipha sibi akakhulu ngoba abantwana sicina bona umntwana khona sengaphithi efedifeya abanye ikakhulu accommodation sicina bona abanye abantwana sebegijigijima labo nabo baba abakhulu laba sebegadeti ngendaba zethu bayefunile ukuthi bancedise ekutholeni indawo zomhlaba ekutholeni imali zokudla ikakhulu
ye masingabuya kuweke mampofu khona ngapho ekwazulu natal kambe ungathi okungabe kulihlupha kakhulu kwini
kuyafana laseZimbabwe i-accommodation lama-funds cause sothola ukuthi sometimes abantwana baxoshwa esikolo kumbe umntwana angene first year second year angangeni eswele ama-funds njengangapha kulento okuthiwa i-NSFAS i-NSFAS iyahlupha abantu ba-applya kodwa abaniki wonke umuntu ama-funds lawo uzothola ukuthi out of 1,000 uzothola abantu abayi 100
singathi i-fund yani yena leyo
ifana le school fees ukuthi i-government iyabakhokhela i-school fees
ngaphandle kokonoko ke singathi nxa sesibuya eZimbabwe lithola imfundo enjani ilohlonzi yini
hayi imfundo yethu eyethukeni kwababa balizayi angibengaselo enendanga hayi bayithula sibili ngathanda ukuzisikile inyanga lezizibe engathi ngenxa yomumo onkonomi abasatholi imbadalo zabo nabo i-motivation ayisethi kakhulu so esimpeni zabo nawo esikhathi umbalisi yathi imfonele mzethi hhayi ngabuya agcine ngasabuyanga but eminyakeni leyedlulayo beyethula sibili ngendlela enhle
mampofu khona ngapho siyakwazi ukuthi uyenza izifundo zokuthi ube ligqweda kodwa nxa usukhangele uthola imfundo efaneleyo yini njalo nxa ungaqeda ubonana nomsebenzi uzawuthola yini
imfundo yangapha iphansi kakhulu ngoba thina masifika la siyapaswa ukudlula bona banga abantu ababenze engineering into ezilemesi phakathi bona imesi ababeyenza ma beku first year ngathi imesi le siyenza thina eZimbabwe masiku form 6 so ayi imsebenzi angiboni ukuthi yatholakala mangaqeda lana ngoba bavele bakhangela futhi lamaphepha ukuthi ungowangapha
Ubaba Nyoni, umsebenzi kume njani nxa uqeda khonapho?
Hayi umsebenzi akula mfowethu, afuna ukuhamba amanga sibili. Sezikhathini ezidlule yade besithi kwakhona ungaqeda, uyakwazi ukungena loba ekuqambiseni lapho ube ngumbalisi. Kodwa hayi kubonele ukuthi sebesithi bona nxa uqeda kumele yenze isethisithethi sekuba sokufundisa education ngale hayi sekube ngathi kubalizile ekutheni kwakhona.
Masingavala khonapho-ke mampofu, ubona ngazani pho kuyiwa ngaphi nxa imisebenzi lingayitholi? Pho isikolo lihambelani?
Siyahamba nje ukuthi mhlawumbe kuzolunga ngelinye ilanga ukuthi uma kulunga uzobukwazi wena ukuthi uphethe iphepha lakho eli-right certificate sakho sokufunda kodwa nje hayi imisebenzi ayikho
gqiba khonapho-ke baba Nyoni
hayi akuyikho ngifunda nje khona kokuthi ngumampofu nje ukuthi ngolinye isuku izinto zizazuka ziguqukile kube ngcono kodwa hayi kwakhathisa kuthembisa izesibile kungathi kuyinto eziyazi sibawe
Umnumzana Atmanyoni sifundise University of Zimbabwe ubexoxela unkosazana Zandile Mpofu oyisizalwane seZimbabwe esifunda eUniversity of KwaZulu-Natal eSouth Africa Velo keeps to be with Studio 7
So kwisikhathi sohlelo liphuma lendaba lishone lendaba zilifake kancane ezandleni zika Chris Gande
lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sindiso Mazibisa igqwetha elilwela ilungelo loluntu sihlaziya udaba lukantombazana owakhethwa ukuba nguMiss Zimbabwe luntombazana olemfanekiso yakhe enqunu esigcwele ebulenjini be-intanethi ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana singathini ikakhulu siqala ngomathatha ukuthi umthetho wona uthini
umthetho okokuqala uyahlonipha esingathi i-right to privacy eka-Miss Zimbabwe ukuthi njengomuntu laye ulelungelo lokuthi okufihlakele ngaye kumbe ngokomzimba wakhe kumbe ngokwempilo yakhe kugcina kuyimfihlo so ngesithiwa singathi lokho sokusenzakala yi-invasion ye-right of privacy yakhe amalungelo akhe ukuthi aziphilele engahlukunyezwa ngempilo yakhe usukulukuza ngilo undoda ukuthiwa nguyo thethi video yangkhona. Enye indlela yokhangela udaba lwakhona ukuthi uMathata akanalungelo ukuthi asirculate kumbe iWhatsApp kumbe yiphi indlela abantu abaphana ngayo imbiko. Singathi ngama-platform okufana information ake yanalungelo loo ndoda ukuthi asekulethe information yangkhona no ngomis Zimbabwe kulicala emthethweni ngoba umthetho kawuvumi eZimbabwe ukuthi i-phonograph singathi i-phonograph ukudengisa abantu abanqunu akuvunyelwe emthethweni. So umenza icala ngena lo osehambe edengisa abangani bakhe lozulu wonke ngomis Zimbabwe khanya inqunu.
Yena untombazana lo engadinga ncedo bani emthethweni la
lungelo lokuthi adinge okuthiwa yi-interdict. Interdict lapho umuntu alanda khona inkundla icela isekelo esokuthi lo nalowo one-information aleyo ngaye enqunu kumbetengisa ubunqunu bakhe avalwe emthethweni ukuthi angatengisi khonokho esiyafambi njengoba kusazakala ukuthi inhlanganiso yakhona kumbe igroupu yangkhona yala madoda asekwelethayo asenika nabanye abantu imfihlakalo yakhe uyabaza abantu bakhona uyayenza i-application alanda inkundla ayithele ukuthi abantu kumele bavalwe ukuthi bangasekulethi information yangkhona ngokulelungelo lolelo njengomuntu one right to privacy ukuthi imfihlakalo zakhe zingatshengisuzulu wonke.
Abalawo lomfanekiso abawubukayo balakho na ukubotshwa?
Ye, balakho ukubotshwa ngoba umthetho wona uvala uma yenza i-pornography ethatha imfanekiso yonaleyo kanalungelo lolelo oqala. Nalabo abalawo ngoba umthetho uthi nga i-pornography ikuwe wena awuvunyelwa. Kuyafanana ngakho unika umzekeliso wokuthi ungahamba uyothenga imagazini emfanekiso enje awuvunyelwa wena ukuthi uthengise imagazini enjalo kumbe ibhukele injalo enemfanekiso yonaleyo. Lo mathenga njalo nayo unecala. So ngokunjalo akuvunyelwa bonabo abantu abalokhu abesekuletha information ndiye ngomis Zimbabwe abanalungelo lomathatha la kanalungelo. So bona abantu abangatholakala bethwele imfanekiso yonaleyo emafoni nabo kumbe ngezinye indlela zokugcina imfanekiso yonaleyo bayibe necala.
Sixwayiso bani ongasipha izithandani nxa kuyikuthi ziyaba zithatha imfanekiso enje nxa sikhangela umthetho?
Okokuqala ngathi kuyinto abantu kumele bayicwayisise kakhulu ngoba uthando lungaphela abantu bayasirculate information enje. And unfortunately kumbe ngathi kuwumnyama eZimbabwe ukuthi imithetho yokuthi abantu bazivikele ubuyibo babo kumbe ubunqunu babo abantu bakwenza nje into encane akufana nabanye amazwe ukuthi umuntu uyagijima enkundleni aprojekt ayegijima enkundleni aphiwe imali esingathi ngama-damages. So kuyinto okumele abantu bentshale benanzelela ukuthi ungathatha imfanekiso enjalo woba kwazi ukuthi kungenzakala ukuthi imfanekiso yangkhona iqini iphuma bhanda iphuma kuZulu abantu begcine suyintekisa ebantwini. So kuqakathekile kwazi ukuthi abantu bazihloniphe njalo bahlone uZulu bengela khonokho kuzoba i-problem. But okwesibili njalo nxa sokwenzakele I think isikhathi sesifikile ukuthi abantu bahloniphane ngoba abantu baye bathandana bathathana impikitha enjalo kwakuyimfihlo yabo kodwa ukubhoda umuntu esetshengisa abantu uZulu wonke imfanekiso enjalo asonto enhle. And abantu mina njengogqwetha ngingathi abantu abafundi ukusukumela phezulu bezivikele amalungelo abo njengomis Zimbabwe nalo ulelungelo ukuthi azivikele ngumuntu okhulayo ozaba nabantwana onemuli kulihlazo elikhulu so naye kasukumele phezulu azivikele amalungelo abo yitho engingakuxwayisa abantu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Hayi, siyabonga Zulu. Kuyinto embi abantu abahloniphane njalo lapho kulamalungelo sikhona afambanisekileyo abantu ababele lesibonekiso sokuthi bahambe enkundleni bazivikele baprojekthe amalungelo abo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongele ube lelangeleli.
Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Sindiso Mazibisa, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Lolu daba luveza imbono kahulumende weMelika. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwi womhlaba, umnumzana Anthony Blinken, usanda kwethukelela kwele Colombia eBogota uyangena umhlangano wokudlelana kwamazwe omabili. Evula lomhlangano uBlinken ugcizelele intuthuko esibe khona kwele Colombia phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo kungenxa yokudlelana kuhle kwabantu bakwele Colombia lokuzinikela kwabo ukulondoloza ukuthula elizweni labo. Inhlelo akhulume ngazo uBlinken eziphumelele okwamagama loncedo ukuyalondoloza ukuthula, ukuvuselela umsebenzi wezokulima, ukuxolelana kanye lokunye kokuletha imithetho ukuba ilandelwe kulelo lizwe. Uthe na ele Melika liyasekela ngokugcweleyo imizamo enziwa yiColombia ukuvuselela inotho yayo. Ele Melika selithembise njalo ezinye izigidi ezinhlanu zamadola eminyakeni emibili elandelayo yokuncedisa abantu makhaza inhlelo zabo zokuzithuthukisa kanye lokwehlisa ukusebenza kwebutho phakathi kwabantu. Kusukisela ngomnyaka 2006 ele Melika selinikeze ele Columbia izigidi ezedlula amachuma amabili zamadola kuhlelo lokukhipha omaqhuphula ama landmines ukuze abalimi baqhubekele phambili ngemisebenzi yabo kanye lokuvikela abantwana lapho sebevela ezikolo. Lolu ludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Hawo twa Jays Maravini icha helitala eqiba uhlelo lwedlula lamhlanje sithi ya mitha kanjani singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa kunhlelo zentuthuko kumele zilethe lolusizo kuye.
Izakhamiza kobulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka Lanxa ikansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Kusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo le mpahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhonapha eWashington DC.